Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Ntulikazi 2020 ungu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje.
Siyazi ukuthi iZim Switch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona.
Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabanengi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZANU PF. Impande zayo zikuZANU PF. Izithelo sizibona kuopposition, sizibona kucivil society, sizibona emachurch.
Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chigore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kaManji oyimbare Magistrate Court eHarare.
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-The Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minwe mbili 825 abalegcikwane le coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Mangutya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZim Switch kungakedluli umhlaka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa i-EcoCash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZim Switch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho nge-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama-transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZim Switch. Siyazi ukuthi iZim Switch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma-mobile money transfers abamafoni, imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi, le mthelo yakhona bathi bona emthelo yakhona iyabe imlutshwane. Engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu be-econet aphinde axabane labo Zulu abathengisa imali emsikeni omnyama. Ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle. Ungabona umthetho ukuthi wakhona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga.
Kukhona yini singathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibe ngcono?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yinto enhle ukuthi nxa umuntu ethumeza imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-Net1 kade kuhlupha. Kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi i-business yenzwe. Inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali, kayisondaba ima indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi. Uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo iZimsearch ingandelwa ingakrasha. Umuntu wonke ebesemelele khona ukuthi balungise iZimsearch ilungiseke bakithi imbona ngathi kuzaba yinkinga nxa isystem yakhona ingaze ibhulube icrash.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Indaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. La ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu. Ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo. Isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hathi uChamisa nguye owayemele angene esikhundleni esathiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yandlodlobala. UMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina, waseziphendukela esangweni lanxa nje besebekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya. Lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance, abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe yomnumzana Efidlela Ncube.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZanu PF. Impande zayo zikuZanu PF. Izithelo sizibona ku-opposition, sizibona ku-civil society, sizibona emachurch, sizibona emphakathini wona ngokwawo. Ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga. Ngabe ku-opposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu weZanu PF. Nxa uZanu PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengowe-MDC. Nxa usezinkonzweni lakho kunjalo, yinto eyabuya leZanu PF yayihlanyela phakathi kwabantu, esiphila phakathi kwabantu. Ayisonto ke engakha idemokrasi ethutshayo ezathela izithelo esizidingayo. Nxa kuzahlonitshwa amalungelo abantu, siza kwakha ilizwe eliphumelelayo. Imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke, ihlonitshwe, iphile ngaphansi komthetho. Bonke abantu balelungelo, abaningi balelungelo, labalutshwane balelungelo, ophikisayo lelungelo, labavumayo balelungelo. Singakwenza kanjalo, siza kwakha ilizwe elihlakaniphileyo elithuthukayo, ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo.
UChamisa simbone ekhuza abasekeli bakhe sithi ilizwe kalilanqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngasolinye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi kubangwe iconstitution kubangwe lokhu lalokhiyana bekufanele kube yindawo lapho obekwayo obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe akwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama-protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izimpi zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ehofisini likaChamisa kuse kulungiswe. Abantu abalezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo kubalekela ukuthi kungabi isiyaluyalu sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu uChamisa wenze kahle ukukhuza kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube yisiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenkampani ye 263 chat ezetheswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla leMDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi oMbare Magistrate Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhla ka-22 Mgwengwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNesai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore loTakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Saurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye loTakawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele uMantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa kaFrank loThakawira, umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipholiseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela ngakho ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule ward lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mamombe Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba kuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo uthi kayisuye owababophayo kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba intatheli zindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuthiwo nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo
awuhambelana. Kodwa nxa sesibona ukuthi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebefoswa ukumacha, amanye bebeyalisa ukusebenza amapholisa lamasotsha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elebandla leZanu PF elePolitbureau liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada lezibotshwa ezine ejele lebulawayo prisons. Obona ngezempila kahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beintanethi leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alichumi abotshiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo, babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Injani basakazi beStudio 7, ngiyathabalama ukungena ehlelweni. Alami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabashaphuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anjeri jigizi lenza 50 bond. Akusho kutshengisa ukuthi hayi noma uhulumende lo khona angcono aphume ehlaleni uyehluleka.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZanu PF. So into ekhona yikuthi labo gawule babe sidla izinto zeZanu. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokho bekuvikela ukuthi khona kwabakutholayo kwabakuthola okwenza bayenze. Ngambe shwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa bathi hayi ubaba umnangagwa, ubaba umnangagwa. Khaya ngathi umnangagwa kukhona abanika khona. Awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlayo. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayachiyana lakho. Kodwa kuzaba ke indanga umnangagwa la esephumile esikhundu esizabona ukuthi bazangena kuyiphi imlindi. Ngisho la kuye uthuma nxa elalele la ugawula ukuthi imlindi abazangena kuyo yiphi. Umzukana iZanu PF yakuwa esihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithoba enthengangena kulo kunyozi zeStudio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi weStudio 7 Tanoka Wande, Jonga Khandimire, Blessing Zulu, Thandekile konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke. Ngile ndaba nje ezimfitshane ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana ngedemo leka-31 kasiqakathekiseni ukuyasiqinise nini indaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singelikwenza njalo kulanto engaphumelela. Bonani uMakhuphe wangena engu-MDCT, uPresident uChams wangena engu-MDC Alliance, uMnanga kwangena engu-ZANU PF. Nanku uMakhuphe seqotha ama-MPs nama-councillors nama-senator e-MDC Alliance. Lolu daba lwangayi-ZANU PF. So enough is enough. Hashtag 31 July, ZANU PF must go. Yimo pinyathi elwagwelo watch 8 wathi bafana. Ngiyabonga ithola ukungena komhlaba uhlelo.
Moni 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 mam thokazi omuhle awu ngekuseni ntambo amehle. Siyabonga abantu bayaphila, abantu abaphile. Hey izibalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda yo Ivalekelani kanti madoda ngena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle. Sise yini elibalekayo lini elikumaquma amabhodi lapha? Kanti kwenzakalani? Ye, silidinga ngemchilo yini silichali buyele emaquarantine madoda? Ah! Inamba yakhula kanje shua shua sikuzwela kumakhelwane indaba ka bakithi bakithi asiphepheni asiphepheni emkhuhlane ndoba mithi ukhona ukhona umkhuhlane singayisini madoda yeyi madoda uNkulunkulu ngenela uNkulunkulu ngenela abantu bantu Zimbabwe enhle thina sithi uNkulunkulu sikusafika lezinyanga kwabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka. Yes, awu bakithi bakithi nkosi yami hayibo ngiyalithanda abantu bakithi ngiyalikhuthaza lami ukuthi banaliphephe ngona uzihlalela ekhaya lakuvale but ama-ventilators madoda sitho ukuvuleka ezindlimoya ibethe hlala endaweni evulekile yakona evimbileyo faka maski social distance yona liyanitsho yanazi nelithanda ibhora lina ikelani into yenu naliyo lelebhora nali yabuthana amasosha sokana lelifuna izimali ngiyakwazi bakithi asiphepheni ngiyalithanda daluka muhle ngoti 19 ngisuka khona apha engikhona edaluka mafinyela strip road Kenmore St Luke's kansila wami Dube unjani wami ekwalupa sivalo pupu umaziwa mlevu wenkosi ngemuli khonapho hawu ngiyalithandathanda ngwemalaba ngingalibali emlevu wami laphana egohole phila sithelo muhle khonapha eduze kwami egwampa yesiphangani wani khona isithelo muhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili izihlobo zami ngiyabathandathandi intuthuko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli ngiyabonga umoven ngwenya daluka usathikho
salubonani zakhamizi lezihlobo labangane ngiyabonga ukungena kulo studio 7 lami ngemphawule maqondana nalelizwe lakithi lezimbabwe ugwayelo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe umqondisi ngeke aliqumi ilizwe yaliquma ngani yena ungubani uchamisa makhuphe kanti vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kanti kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelalwelana ngoba i-gookground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe so ngakho-ke i-gookground ma ngabe mnangakho efuna ukuthi kube lokuthula indaba yakhe i-gookground ingabuyilokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena kaqumbele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumele lapho akufanele abaqumele khona bazibuse kuzoba lokuthula bizabona elizwe leliyana lizinza ngiyabonga ngugwayi lokhulumayo
kodwa yini ngama-sandlers kula abantu more than 20 million aba 20,000 in fact abasuka la bakhrosa i-border i-20,000 leyo ise-America United States isitshela ukubana makusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi ngumcabango lo hayibo bona i-South Africa, Angola, Mozambique, Malawi, yipi na yipi zonke zitrade nge-United States dollar. Wena uyilele usuzincane landlocked country like Zimbabwe uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha ingqondo leyo cha o-advocate banamhlanje nihluleka ngicabanga kahle hle qinisa idola lakithi leli ungumntwana uzohlonipheka ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisayo nje idola lakithi leli nezizwe zonke ziza kukhothamela ziwubone ukubana ungumuntu uyacabanga irande lile buzobukamandela bona yasebotswana nayo ezambia kunjalo uthini ngojoshua mqabo wenkomo iqhawe lakithi sidinga umcabango wabantwana basezimbabwe sidinga ukucabanga cabanga ukucabangisisa lezi zikliwe ezabaleka zathi zizobuya kuphela lapha seziphethe i-United States dollar caka zikodwa ziphinde bo hayi bo asikwazi ukuthi zingabuswa ngabantu abayizigqili zase-America bethi khona sanctions ngani ngoba besesabisa amacala abo abawenza la besukile banediploma ku-looting banediploma ku-looting yes plus idiploma ku-corruption idiploma awu ukwalisa ikuthanda bo suka madoda
salubonani basakazi be-studio 7 igama lami uThembelani Nkala uphuma enkaya esigabeni sakomabhada village funde ko-food school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise-Gauteng eJohannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi be-Studio 7 ukhuluma ngu-John Walker ukhuluma ngise-Botswana ngithanda ukuthi ngiphendule ubaba othena ama-sanctions abuyale MDC nxa engayazi into ayikhulumayo kathule nxa engayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo efisa ama-sanctions elizweni i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF be-adapta abantu bengahloniphi ilungelo labantu nxa engayazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isigodlo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathintambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Abasafundi esikolo amahofisi avaliwe ngikhulumile noNkulunkulu izaphela i-virus ime nditshelayo utaka uNkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ngivambane laye usemvumbululile kwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, besikhangele ezinye zenhloko ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com.